soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 19 Zibandlela 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nasi buhlunga lokho kwenzakeleyo ende lokho okuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonywa ongahambanga kuhle.
Umthethandaba waphezulu oweHigh Court wethu lesinqumo sokunikeza umnumzana Sengezo Tshabangu imvumo yokuvimba amalunga ePhalamende lamakhansila weTCCC ukuphatheka kukhetho lwama-by-election.
Anyone here to have a matter of the one number of people, Ama number of people, a black level, a hula plan, a hula police.
Izifundi ze-ECD A-LB ezisesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo ngumtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu abahlaselwa ngomkhuhlane wesifudo owekholera liyakhuphuka elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu oweHigh Court wethu lesinqumo sokunikeza ozithi ungunobhala jikelele weTCCC umnumzana Sengezo Tshabangu imvumo yokuba avimbe amalunga edalela ePhalamende lamakhansila angamachumi amabili lantathu 23 ukuphatheka kukhetho lwama-by-election olwenziwa ngenyanga ezayo kaNhlolanja mhlaka 3. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isinqumo sakhe uMahluli Bisirayi Gwenda uthe okwenzakala kubandla le-CCC ikulwisana kwamaxuku alembono ehlukeneyo awebandla linye. Amacele omabili kumele abe nendlela zokulungisisa ukudonselana okukhona. Uthe ukuxoshwa kwamalunga awe-CCC okwenziwa nguTshabangu kwakusemthethweni okwenza ukubavimbela kwabo kube yinto esemthethweni ngoba elamandla okwenza lokhu. Igqwetha likaTshabangu umnumzana Ngobani Sithole uthi bamukela ngenjabulo okuphuma emthethwandaba echasisa okwenzakale namhlanje.
Kodwa njalo kubekile kwacaca ukuthi endaweni ezinjalo iphathi kufuze ibe lama structures, ibe lama systems ukuthi labo abangavumelaniyo badile lapho. Ngakho ke kulokhu le iphathi kukhanya kakhulu.
Kodwa obona ngomsebenzi wokhetho ku-CCC uNkosikazi Ellen Shiriedenga uthi kuyamangalisa ukuba uTshabangu unqobe njani emthethwandaba ubona bengamazi kubandla labo.
Nasi buhlunga lokho kwenzakeleyo ende lokho okuphuma enkantolo ngasikhangela sibona ukuthi kulonywa ongahambanga kuhle.
Uqhubeke esithi ibandla leli lizazama ngazo zonke indlela ukulandela umthetho okungagoqela ukuphikisa lesi sinqumo edalela phezulu. Ingcishi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Institute umnumzana Chenisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC liqhubeka lisenza iphutha elifanayo esithi kumele lidinge amanye amacebo okumelana nalolu dubo.
Into engiyibonayo kudaba le-CCC kumele bezilungisise. Okwakuqala kungaba kule nkinga ukuthi bathi bona ngabala indlela yokusebenza ngezakhiwo zaphakade esingathi ngama-structures ngesilungu. Okwesibili njalo ngibona angathi kuba nzima ukuthi udaba lukaTshabangu lulungisiswe ngomthethandaba. Ngamafitshane mbona sokufuna ezinye indlela, kungabe ukungena ezitaradeni, kungabe ukwenzani.
Okuphuma emthethandaba namhlanje kutsho ukuba ibandla le-ZANU-PF selizaphatheka kukhetho lingela abaphikisana lalo. Lokhu ngokwesibili umthethandaba waphezulu usamukela isicelo sikaTshabangu esokuvimba labo abaxotshisayo ePhalamende ukuncintisa kukhetho. Umthethandaba uvimbe amalunga awe-CCC ayisishiyagalolunye 9 ukuncintisa kukhetho ngomparakazi nyakenye. uChabangu usexwasise amalunga eParliamente edlula amathumi amathathu lamakhansila angamathumi ayisikhombisa 60 elizweni lonke. Kodwa umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uhlala ekusola okwenziwa nguChabangu ethi akukho emthethweni ngoba engasilo lalunga lebandla lakhe. Kunje uChamisa lebandla lakhe baludaba olusemthethwandaba owe-High Court lokuphikisa konke okwenziwa nguChabangu besithi kabamazi ukuthi ukwenza njengobani ngoba bengelaso lesikhundla sikanobhala jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izifundi ze-ECD A le-B esesikolweni se-David Livingstone Primary School eHarare ezingamachumi amabili lanhlanu zitholakale emacheke izolo ebusuku ngemva kokuthunjwa kwazo umtshayeli owayejayele ukuzithwala zisuka esikolo zisiya ngekhaya. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthe abantwana laba batholakale ngemva kokuba ikhombi ebebathwele iphelelwe ngamafutha emacheke. Umtshayeli wekhombi leyo umnumzana Samuel Wonde oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha usebotshwe ngamapholisa njalo kubikwa waqala ukuthwala abantwana kulesi sikolo ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Nyathi uthi amapholisa asadingisisa ukuthi kuyini okwabangela ukuthi athumbe abantwana laba. Abantwana sebelemuli zabo njalo benelise ukuhlolwa esibhedlela seMarondera bengakathathwa ngabazali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Macleo Maphumo osebenza nenhlanganiso ye-Safe Schools Zone Zimbabwe.
Ngathi kumele vele kwenzakele into ezinjalo because siyabona imoto lezi ezithwala abantwana akula system or singathi kule policy gap khonapho yokuthi nxa sidinga imoto ethwala abantwana ifuze ukuthi ibe imoto enjani. Singakhangela kuma-private schools amaningi onjengo-Falcon laba o-Eagleslaw liyabona ukuthi bale bus system yabo ele-order. Ibhasi yabile bus number, ibhasi yabile amaphepha wonke, ingakhangela i-number plate yebhasi iyabona ukuthi yabile red le-white. Kuyabe kusho ukuthi iyavunyelwa ukuthi ithwale abantwana. So kufuze ukuthi khonokho lingayekelwa ukukhangela. Kuyaba difficult ukutracka yikho sizaba lama-problems like eyenza khona testing. So because akula accountability ukuthi libe kwazi ukuthi namu imoto ithwala abantwana idingani.
Ngiwaphi amanyathelo okufanele athathwe ngabazali kanye lezikolo ukuze kuvikelwe abantwana?
Right. Thina njengabantu abasebenza le sesikhulu zone Zimbabwe sifuna ukuadvocate ipolicy ukuthi iyabelungisa indawo yokuthi imoto ezithwala abantwana zifuze ukuthi zibe njani. Right. Asivele nesikolo i-headmaster uyakwazi ukuthi kule moto ezilunge ezithwala abantwana nxa sebegede isikolo ngama-1 ufuze ukuthi akhangele imoto yenaleyo ukuthi ili-compliant yini ukuthi ithwala abantwana. Asiboni i-VID certificate of fitness eyemoto yenaleyo, udriver ule-license ule-defensive, i-route yekhombi yenaleyo or ibhasi yenaleyo iyabe ifuze ukuthi ibe khona sibekwazi ukuthi nxa imoto le ivela lapha iye eSpringville, nxa ivela lapha iye eMobra, ibe nesikhathi nama-time routes wona lowo ukuthi abekwazi ukuthi imoto ingafika lapha ngo-1 ufuze ukuthi ngo-3 iyabe isifikile eMobra abantwana bonke bayase behambile. But akula ama-gaps wona lawo lo siyabona ukuthi akhona. Akula i-accountability yonke yenaleyo ukuthi libekwazi ukuthi imoto ezithwala abantwana bethu zingaphi zidlela ngapha. Akula.
Izikolo zingasebenza lenhlanganiso ziphi ukwenza lokhu njalo kuyini esingakufunda kwamanye amazwe?
Kufuze ukuthi even amapholisa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe bancedise izikolo ukuthi nxa imoto ivunyelwe ukuthi ithwala abantwana kuyini okulungiswayo or yini okukhangelwayo. Amanye ama-examples singabona khathesi e-America abasebenzisa lawo amathiwa ngama-yellow bus. Amabhasi ona lawo ayi-yellow for a purpose because i-yellow even ma use-road nxa ukhathana nxa usebhizane udrive e-road uyayibona ukuthi nantiyani imoto eye and ungayibona uyabakwazi ukuthi right lapho kulabantwana besikolo kufuze ukuthi lami even udrive kuhle uyakwanisa ukuyi-track uyibone from afar ukuthi no ibhasi lena ingale ayihambi kuhle labantwana or it's overcrowded kufuze ukuthi kulungise. But thina anyone iyathwala amantwana liyabona ama-Honda Fit ama-wishi amakhombi alama-number plate e-black le-yellow esenza khonoko ukuthi athwala abantwana akula plan akula policy.
Yikuyini okungenziwa ukuvikela abantwana nxa sikhangela abachayeli abayibo abazathwala abantwana?
Right. Liyabona manje njengabazali wena ukufuza ukuthi ube ne-responsibility yonaleyo ukuthi ma unika umuntu umntwana wakho ukuthi angihambise esikolo. Nawe kufuze ukuthi ukhangele into, it's your right as a parent. Ukuthi ukhangele even i-drive on ukuthi ngifuna ukubona amaphepha akho because angiyikhulumela indaba ne-PSC compliance. I-license yakhe. Iyafuna ukuthi ifuze ukuthi ithule ukuthi class 2 or class 1. And now no class 2 or class 1 uthola abantwana. Like that example, kufuze ukuthi ube ne-medical. I-medical report yakho kufuze ukuthi ibe khona ukuthi lo umuntu lo is fit and able ukuthi ahambe labantwana.
Lo ube ngumnumzana Makhlio Maphumo osebenza lenhlanganiso yeSaf Schools Zone Zimbabwe exoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane wesihudo owecholera liyakhuphuka elizweni, njalo abantu abangamakhulu amabili lamachumi amabili lanhlanu 225 bahlaselwe yiyo ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulela muhla ugatsha lolu luthi imbangela yokubuthana lokudla lapho kubhujiwe. Soluxwayise abantu ukuthi bazise uhulumende ngemfa ezicatshangelwa ukuthi zibangelwa yikholera ukwenzela ukuthi izisebenzi zakhe zibe yizo ezingcwaba abantu laba. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane lo usubulale abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amane 340, njalo kucatshangelwa ukuthi abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 19,090 bale kholera. Kukanti kuyazakala ukuthi ngempela abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amabili 2,231 balawo. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakala nedolobheni lakoBulawayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Edwin Dlovu, yena othi balenhlelo zokwenqabela ikholera lanxa ingakamemetheki kuleli dolobho.
Sisangcono kulamanye amadolobho kafika uboni ke lo mkhuhlane umemetheka, kodwa siyaxwayisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zinanzelele njalo zinqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Lokho kumele zikwenze ngokuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu, zingathengi ukudla emgwaqweni kakhulu khona lokho okuqandayo. Ikanti okunye imizamo esilayo njengekhanseli ukuthi sisuse abantu abathengisa okungekho emthethweni. Wananzelela edolobheni lakoBulawayo uzathola umuntu efake igasi stofu yakhe emgwaqweni ebusuku, epheka ama-chips, efry ama-sausage ethengisela abantu. Amapholisa ethawa ekhanseli ke akuhlelo lokukhipha abantu abanjalo ke emgwaqweni abathathele lezinto abazisebenzisayo. Yikho siyakhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zingathengi ke ukudla kwemgwaqweni, kanti labo abazaziyo ukuthi bathengisa okungekho emthethweni ezindaweni abangavunyelwa kizo lokuthengisa ukudla bengela maphepha abanika lelo gunya lokuthi bakuthengise avela ekhanseli kweze-health, sithi abasuke emgwaqweni ngoba bazabotshwa bathathele izinto zonke abazithengisayo. Umkhuhlane wekholera usukhona, simemetheka emadolobheni amaningi lakwamanye amazwe esincedelane lawo. Yikho koBulawayo sifisa bakithi abantu bahlanzele, senqabele kumemetheka komkhuhlane lo ngoba uyingozi, uyathatha imiphefumulo yabantu.
Uhlupho lwamanzi-ke siyabona ukuthi lubhahile koBulawayo, njalo lungaba ngenye yembangela yokuthi umkhuhlane lo umemetheke. Kukhona elikwenzayo ngalo?
Uhlupho lwamanzi lukhona koBulawayo. Sikhuluma njengamanje senza lokho okuthiwa i-water shedding 120 hours, okusho ukuthi ngeviki abahlala kuma-low-lying areas bangathola amanzi amalanga amabili, laba abahlala kuma-high-lying areas bangathola ngelanga elilodwa. So siyakhuthaza uzulu lezizalwane zakoBulawayo bakithi ukuthi na la manzi amancane abekhona ziwalondoloze, njalo zitshengise ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu kakhulu. Kodwa lezakhamizi zakoBulawayo sizithembile ke, kazilabo ubuchapha.
Uke wakhuluma ngokususa abathengisa ezitaladini, liyenelisa yini ukuthi libakhuphe njengoba sabona kusehlula ensukwini ezedlule?
Sakhuthaza ukuthi baphume ngoba amapholisa ethu ke asephiwe igunya lokuthi ababophe abathathele lezo zinto abazenzayo sisebenzisana ke lama law enforcement agents amapolisa ukuthi sikwenze khona lokho amapolisa ku plain clothes ase deploy wakhona edolobheni kanti laba ku uniform bakhona sizaqala yokubopha 24 hours emini lebusuku ukuze senqabele kumemetheka ke komkhuhlane lo wamthithi kabasuke kanti ke operation days asayinsa bonke labo emshikashika bona laba abaqhala abantu ezindaweni ezingavunyelwananga le mota ezingabhaliswanga ezingekho emthethweni layo i-operation lay izabe isebenza labo ngoba labo ibabenza-ke kube khona abantu abathengisayo bebonwa ukuthwala kwabantu lapho abantu abagadaa sebebuya bezothengisa sithi-ke bakunanzelele khona lokho ngoba uhlelo soluqalisile-ke lokubakhipha-ke emgwaqweni ngoba mkhuhlane lowo sifisa ungamametheki edolobheni lethu lakobulawayo
lo ngumnumzana Edwin Dlovu umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga owestudio 7. Izakhamizi zeMatanangombe emangweni weGwanda South sezisungule uhlelo lokuthuthukisa isikolo sakule ndawo esemathanangombe primary school sona esisilela ngezinto eziningi ezisetshenziswa ngabafundi ezigoqela ingwalo zokubala kanye lemitshina yamakhompyutha uhlelo lwemathanangombe prime project lusungulwe yizakhamizi zale ndawo ezisebenza kwele South Africa zibambisane lezekhaya omunye wabakhokhela lolu hlelo umnumzana iHupuleng Sebata Mathabane utshele iStudio 7 ukuthi ukusilela kwezinto zokusebenzisa kubuyisela abafundi emuva njalo uthi bayaludinga uncedo ukuze luphumelele lolu hlelo
le project lena yeMatanangombe iqonde nje ukulungisa isimo sasesikoleni kunesakhiwe esidinga ukuthi sifulelwe laphayana sizodinga futhi ukuthi kube namanzi phakathi kwejarada lesikole sizodinga izinto ezifana ne-library kulesiya sikole sizodinga futhi ukuthi iy'ngane zifunde ngokhompyutha kuleso sikole and i-printing and the copying system kumele ibe in place kulesiya sikole ngokufisa kwethu and i-community hall nayo siyayidinga kulesiya sikole
kuyini kahle kahle ongathi yikho okulifake umfutho wokusungula lolu hlelo
sifuna iy'ngane zethu zibe ne-access to books access to computers isikole sibe modernized sihambisane nesimo samanje it's really unfair ukuthi iy'ngane zifunde nje zingayazi ne-computer zibe seziqhamuka sezidibana ne-computer kuma-university lokho kukodwa nje akugcwali kahle emphakathini just think about it kunzima kakhulu then bese siya ku-reading material i-reading material ibalulekile kakhulu ngani ngoba othicha bayafundisa ingane kumele zikwazi ukuyifundela iy'ncwadi zikhone ukuyiyela kuma-libraries zigcwalise lokho ezikufundile noma ezokufundiswa ngotisha okunye iMatanangombe yindawo egcwele imifula eminingi kakhulu okokuthi during rain season kunama-challenges amaningi ingane azikwazi ukuya esikoleni nabagulayo bakwazi ukuthi bakhone ukutholwa ithuba ukuthi bakwazi ukuya esibhedlela ngani ngoba awekho ama-bridge kuyiwa kanjani ngoba ingane ziyokhukhulwa ngamanzi uya kanjani esibhedlela lingekho i-bridge akusebenzeki ngalolu hlobo ngezinye yezinto ezenze nathi sahlala phansi ngabantu sathi siyi-community we are exposed kumele siphakame senze something sibone kuyilungele lethu njengomphakathi ukuthi siphakame ukuze senze something egameni lale project yeMatanangombe
abangathanda ukuxhasana lani kulolu hlelo balincedise kungaba ngemali kungaba yiluphi uncedo balixhuma njani balithola ngaphi
yebo bakithi sithi kulabo abafuna ukulekelela noma ukuhambisana nathi kule ndlela yentuthuko isigodi sakithi seMatanangombe siyacela bandla nisize nisifonele kulezi nombolo ezilandelayo sino +27 71 127 79 29 noma +27 63 295 7413 noma +27 73 344 4569 eMzansi eSouth Africa plus tholakala khona
Umnumzana ihupuleng sebata matavane ngomunye wabakhokela uhlelo lweMatanangombe Project olujonge ukuthuthukisa isikolo seMatanangombe Primary School eGwanda South. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende kamongameli Joe Biden wele Melika wazise izolo ukuthi kukhanya kungelandlela engemukeleka ngele Israel ukulungisisa udaba lokuzivikela kwayo emhlubulweni we-Middle East engaqeda impi phakathi kwayo leqembu labesiPalestina ele Hamas. Ukwakhiwa kutsha kweGaza kubikwa kulakho kuba nzima lanxa limpi ingaphela. Inhloko kahulumende le-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu ubikwa echaya ngenduku phansi esithi akafuni kuzwa ukuvuselelwa kwesigaba seGaza esilombuso wabesiPalestina, ngoba ukwenza njalo kuyingozi kwezomvikela welizwe lakhe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Anthony Blinken, ubikwa ehlela ukwethekelela emazweni ambala awezwekazi le-Afrika ngeviki ezayo. Lolu hambo lukaBlinken lubikwa luzamusa emazweni abalisa iCape Verde, Ivory Coast, Nigeria le-Angola. Umncintiswano womdlalo wenguqu wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika e-Africa Cup of Nations AFCON 2023 uqhubekela phambili namhlanje kwele Cote d'Ivoire ele-Mozambique belidlala le-Cape Verde emdlalweni wokuqala, kuyanti Senegal yona izanqikilana le-Cameroon kuthi umdlalo wokugcina okhangelelwe ukuba khona phakathi kweGuinea le-Gambia.
Gichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven Zupovine.
Uhlelo Waza Friday liviki silomculi omdumo werumba uLenald LND Nleya ehamba leqembu lakhe leTokwana Stars. ULenard udabuka ePlumtree kodwa usebenza ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ekhaya Bakheke Mina. Nangu exoxa noNtungamile Nkomo oweStudio 7.
Kazibona linjani mina ngiyaphila. Okhuluma nguLenard LND Mbeya. Odabuka ePlumtree koTokwane esikhalangeni. Esigabeni seNobe Village. Mina ngizalwa emzini omkhulu koTshongola. Iqembu engihamba ngalo LND and Tokwana Stars. Siyabangena boys. Ngiqale ukucula ngo-2022, ngikhipha amasengitheka ayi-2, then ngo-2023 ngakhipha i-albhamu lengoma eziyi-7. Ngathi sende 2 years ngisendumeni yomculo. We'll be right back.
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengang WhatsApp oba phone kunombolo ezithi +27 8458481 62 +27 8458 162
abalandeli ubatshiyela waphamaso
abangathanda ukuthi bexhase besapote akhona amajaketi amatisheti amakhephu ama-CD lama-USB.
Ngamile inkomo obesipha uhlelo Woza Friday elonena de LN Dean Leya ephethe idlalede lakhe elitsha elithiwa ababheke mina. Ku-live talk namhlanje sikhangela indaba zamaxhuku amabili awebandla eliphikisayo le-CCC aqhubekela phambili edonselana, kuyikho lapho ozithi unobhala jikelele umnumzana Sengezo Tshabangwe sexotshise amanye amalunga awe-CCC awedalela ephalamende lakumakhansili kodwa ephikwa inkokheli yalelo bandla ugoqela umnumzana Nelson Chamisa ethi akusilo lunga labo. Singakaligqibi lolu hlelo sikhangele bezikhokhela umthethwandaba waphezulu we-High Court wethu lesinqumo sokunikeza umnumzana Tshabangu imvumo yokuvimba okuphatheka kukhetho kwamalunga e-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lanamhlanje olivalelisayo uTabakancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.